sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 4 mpalakazi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kufika abantu abathathu bebulawa yiCOVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo, ababili babo bengabakobulawayo, oyedwa engowemanikaland. Okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose amathathu 280.
Nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama-statistics ayiwa aqondileyo, njalo sibatshela indaba eziqakathekileyo zayo zokuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngako kwabantu ngobulili.
Intshatsheli zindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence.
Ngazalelwa eNkayi, ngafunda eCheli Primary School, ngafunda njalo eHlangabeza, ngafunda njalo eNyanda Secondary School. Ngaqalisa ukucindezela idlalade lami lokuqala, ngaqalisa ukucindezela ngo-2001.
Uhlelo Woza Friday leviki silendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqoka Moyo wakobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kufe abantu abathathu bebulawa yiCOVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo, ababili babo ngabakobulawayo, oyedwa engowemanikaland. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe leli gciwane laya kwaba ngamakhulu phose amathathu 280. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi 10,424 asebehloliwe batholakala bele-COVID-19 elizweni. Sokusile abazinkulungwane ezedlula ezithobaminembili 8,754. Abalokhu beqiniswa yilo mkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa 1,319. Lizwekazi le-Afrika khona kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million bele gciwane leli, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 52,824. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisithupha 65.4 million ababanjwe bele gciwane leli, labulala abedlula isigidi lengxenye 1.5 million. Kubika abekolishini le-Johns Hopkins University laseMelika. Siloke sidaba lunye olwe-COVID-19, izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele-South Africa zamukele ngokukhathazeka okukhulu isixwayiso esethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa izolo, esithi abantu kabadonse ziqini ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-coronavirus nxa bengafuni ukwethulelwa imigoqo enzima yokuphila. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Umongameli Ramaphosa wenze lesi simemezelo ecela ukukhathazeka kakhulu ebusweni bakhe.
Our main problem is that
uhlupho yikuthi sekulabanye abantu abangaselandaba lokuzivikela kulo mkhuhlane we-coronavirus.
And the basic prevention measures are not being followed.
Izolo inani labahlaselwe i-coronavirus ngosuku leqelisuka kunkulungwane eyodwa lengxenye from 1,500 ophelweni kwalwezi lahlala phezu kwezinkulungwane ezine 4,400. Kutholakale ukuthi idolobho le-Nelson Mandela Bay esabelweni se-Eastern Cape yilo elihamba phambili ngokumemetheki sa lelgcwane. Lelidolobho lihlele thulelwa eminye imithetho elawula ukuhamba kwabantu, ukuthengiswa kotshwala lemibuthano. Nobanje kwezinye zonke indawo zelizwe kuchiywe imithetho ivele ilapho evele khona ivumela abantu ukuphila lokusebenza bekhulekile. Izalwane zeZimbabwe zithi isimemezelo sika Ramaphosa sibachiye belokwesaba. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesimvundla uthi okubathokozisayo ukuthi imingcele ichiywe ilokhu ivuliwe.
Kujabulisile kancane khona lokhu ukuthi akusavalwanga imingcele, ngakho sesizokwazi abanye bethu ukuthi beye kuyabona izihlobo zabo. Ngingathi iphose yonke imdeni yethu ithembele kuthina ngapha esise South Africa ngayo yonke nje indlela yokuphila ongayicabanga. Ngakho ukuvalwa kwezwe futhi kabutsha bekuzatsho ukuthi kutsho ikhisimusi elimnyama elilendlala elingelalutho.
kodwa ake sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi kusegcekene ukuthi isixwayiso sika Ramaphosa sokuthi lomkhuhlane ususiza ngamandla sikhomba khona ukuthi ingozi isisemnyango.
Ya sizabuyela khona lapha mhlambe until eminyaka enozayo ngoba kunje nje just cabanga makuthi iyekhaya kumele ubhadale certificate se COVID inkalakatha zezimali kumele ubhadale imali ye transport abantwana bafuna ikhisimusi bafuna ukudla izikolo ziyavula next year ngapha siphuma ku lockdown enzima imali uyayithathathi kungenzeka uthi usekhaya umnanga kwala aveke enye imbandela ye lockdown ugcine ustakile ekhaya ngale uphele umsebenzi ngapha ngale khaka usebenza.
Iningi labezimbabwe abasebenza endaweni zokudlela lezokwethekelela bona bathabile besithi bebecabangela ukuthi lezi ndawo zizavalwa kodwa ke umnumzana Salim Abdul Karim umgcini ihlalo wekomiti ekwayisa uhulumende ngokulwiswa kwe-coronavirus uthi isabelo se-Gauteng le-Western Cape sisengozini yokukhuphuka kwenani labahlaselwe i-coronavirus okuzenza zethulelwe imigoqo enqabela ukuphila ngokukhulekileyo. Le into egcizelelwa umgcini isihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena yena uxwayisa beZimbabwe kwele South Africa ukuthi bengabi ingxenye labo abamemethekisa lo mkhuhlane.
Ngasingayekethisi ukuthi sigqoke amamask, singayekethisi ukugeza izandla, singayekethisi ukuthi silandele imigomo efakwayo ngabezempilo ukwenzela ukuthi igciwane leli lingamemetheki kugcine futhi sesibuyela esigabeni sokuthi kuyavalwa ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi kabalamsebenzi ngendaba yokuthi sangena ku heavy lockdown ngo-March.
Sekulabantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili over 800,000 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. Abantu abedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili over 21,000 sebebulewe ile gciwane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Inhlelo zindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender based violence. Lokho kuphume emhlanganeni wemfundiso lokulimukisana lentethelo zindaba ngokuqhakatheka kokubhala indaba lokusakaza ngendlela engayanyisile ukwehlisa isithunzi sabahlukumezekileyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD, yiwo abaqoqe umhlangano wokufundisana lokucebisana lentathelo izindaba ngendlela enhle yokuthapha izindaba eziphathelane lokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili. Lumhlangano wenzelwe e-National Art Gallery kobulawayo. Umqondisi wenhlanganiso yamakhosikazi, unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi intathelo izindaba yizo ezilomthwalo omkhulu okwethula indaba eziqakathekileyo ezilakho ukuphathisa umphakathi ukuthi aguqule indlela acabanga ngayo ngokuhlukunyezwa ngobulili.
Yibo abantu abalemandla okufinyelela indawo zonke zelizwe. Ngakho ke kumele sinazelele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama-statistics aqondileyo njalo sibatshela indaba eziqakathekileyo zayenza ukuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngako kwabantu ngobulili.
Unkosikazi Thuli Ndlovu intathela indaba uthi kumele kuvikelwe omama abaphethwe kakubi bengachaywa emphakathini ngendlela ezakwenza ayangeke ngalokho okumehleleyo.
Qathekile ukuthi nxa intathela izindaba zikhangela indaba eziphathelana lazimalezo sinanzelela ukuthi siyazama ngendlela zonke ukuthi siyabavikela ngoba singabi ngabantu labantu ukuthi siyabafaka phambi kwamehlo abantu ukuthi wonke umuntu ahlabone ukuthi lwana umuntu obhalwe ngayo onje nguye bekukhulunywa ngayo.
Unkosazana Sizakele Ndlovu intathela izindaba yeZimbabwe Broadcasting Service uthi ukuhlukunyezwa ngobulili akukhethi loba zona intathela izindaba sihlangana lalo lolu hlupho.
Noma ungubani kuyenzakala ukuthi uhlukunyezwe endlini and singafike ebangeni lokuthi ngiyenelisa ukukhuluma kunganceda omunye umuntu ukuthi ah okay so I see mende nkinga kwenzakele kulola lola lo.
Unkosazana Thubelihle Moyo ofundela ukuba yintathela izindaba uthi kuqakathekile ukuba indaba zokudlwengulwa zibhalwe ngonanzelelo ngenhloso yokulimukisa uzulu.
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana indaba lezi zibhalwe emaphepheni ngokubana kuyaphathisa uzulu ngokucreate i-awareness ebantwini.
Unkosikazi Duduzile Mathema isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development uthi kuqakathekile ukuthi intathele zilobe indaba ezizasiza umphakathi.
Uma bebuyela endaweni ezihlukeneyo lapha abangabe besebenza khona benelisa ukuthi bakwazi ukuthi masikhangela endabeni zokudlwengulwa ngobulili nxa uloba udaba uyakwenza ngayiphi indlela engabe izaba lusizo ikakhulu kulo ongabe ezithole ekudubo olokudlwengulwa ngobulili.
Umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa ekhuluma lephephandaba leNewsday eBindura lapho asungule khona indawo yalabo abaphephe ekudlwengulweni uthe ukuhlukuluzwa ngobulili kudinga ukubambana kwenhlangothi zonke eziphathelane labantu abahlukumeziweyo ukuze abantu bathole usizo olupheleleyo. Ukuhlukuluzwa ngobulili lokhe kuluhlupho olukhulu emazweni omhlaba okugoqela eZimbabwe lapho omunye kwabathathu kubomama abaphakathi kweminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kumachumi amane lasishiyagalolunye i-49 sebeke bahlangana lohlupho lodlame oluqondiswe kibo ngendlela ezehlukeneyo. Kuthi abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini i-27% sebeke bahlangana lokuhlukunyezwa emacansini. Umhlangano wemfundiso lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development abathi banxuse intatheli izindaba zonke kungakhathalekile ukuthi ngezesilisa kumbe ngezesifazane kodwa ungenwe ngezesifazane eziningi kulezi ntathu kuphela zesilisa. Ingcwethi zokwethula kwezindaba zihlala zikusola lokhu ngoba kuveza ukuba indaba zokuhlukunyezwa ngobulili nezokudlwengula zikhanyelwa angathi izindaba zabesifazana kuphela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje uphe izithupha zokugqiba izifundo ebafundini basekolishini ele University of Zimbabwe abangaba zinkulungwane ezedlula ezinhlanu. Umkhosi walonyaka ubungafanile kweminyakeni ngoba ungenwe ngabantu abalutshwana kungenxa yokuqhamuka kumkhuhlane we-COVID-19 okwenze imuli eziningi ziwulandele ebulenjini. Iphephandaba le-Herald libika ukubana ngemva komkhosi lo uMnangagwa udlulelele waya kusehlakalo sokusungula ngokusemthethweni ukwakhiwa kwesigodlo sengcwethi ezizahlolisisa indlela zokuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ese-Agro Processing Center. Sokusele inyanga lensuku ezimbalwa ukubana uMnumzana Joseph Biden agcotshwe kuba ngumongameli wele Melika loba nje kungakacaci ukubana umongameli Donald Trump okhona manje uzavuma ukubana wanqutshwa kukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhangelelwe ukuthi uzagcotshwa mhla ka-20 ngozibandlela ngomnyaka ozayo loba uTrump elokhu etshaya phansi ngenduku esithi waqhilwa kukhetho olusanda kwenziwa. Kodwa akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats. Okwamanje uTrump katsho ukuba uza kuya emkhosini wokugcotshwa kukaBiden njengoba engavumi ukuba wanqotshwa. Abacubungula ezombangazwe bathi ungcono uTrump ahambe emkhosini lo ukwenzela ukuthi kube nokuthiyelana isikhundla sikamongameli ngendlela ebalulekileyo. UTrump kukhanya engani ufuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. Bakhona abakusekelayo lokhu, labanye abathi abafuni la kumbona duzane le-White House besithi ufake ilizwe leMelika edakeni. Omunye wabafisa ukuthi ancintise kukhetho lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi odabuka eZimbabwe olandela kakhulu okwenzakala eMelika.
Kunengi mina njengomuntu omnyama ukukhulunywa wabo Trump engivumelana nakho kunengi kakhulu. Engakuvumiyo yiloko ukuthi uthi yena ubaba Trump ngo-2024 ukhetho lweMelika uzoba naye efuna ukuthi ngabe uyalungenela. Yilo phela idemoni esilwa nalo eAfrika. Kodwa ke mina ngabonga kakhulu uma uTrump ama Americans engakuvuma khona akuvumeli ukuthi baba Trump angene ngo-2024 a contest election eMelika. Ngabonisa thina abantu bamnyama ukuthi alikho iqiniso elivela kubelungu uma siphile nalo thina. Into kakhulu amazwe ama third world countries nezwe lakithi elisezi eZimbabwe baba nenkokhele zakho yibo abelungu esahlala nazo zigugile zasibulalela ilizwe zasibulalela impilo zabantu bamnyama. Now America is being exposed. Just a matter of time ukuthi abantu bamnyama sibone ukuthi singcono kakhulu sizodwa singenawo lo mhlobo ngoba nanku kokwenziwa wabo Trump is exposing yonke nje into embi ebivele ifihleke izenzo nje ezimbi ze America. Nami njalo ngithi hayi baba Trump ngena baba ngo 2024.
Kodwa umnumzana Hloniphani Phindi Moyo ohlala eGwanda esobeleni seMatholen South uthi uTrump kumele asuke esikhundleni engakacabangi ngokungena kukhetho ngomnyaka ka-2024.
Trump akaphume embusweni engafuni ukusebenzisa ubuqili nobutsotsi nakho konke. Kuyabonisa ukuthi uthi ufuna ukuba le ngqondo yomunye uhulumende esimaziyo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Isaac Mpofu othi ukwana kwakhe ukuvuma ukuthi unqotshwe kukhetho lolu nguBiden kuyangisa kakhulu.
UDonald Trump ikhona into obeyibalekela. Okunye uyenzwa yibugwala. Uyabona umuntu mayenigwala akafuni ukuvuma ukuthi uyehlulwa. Uzambona ecijima edobha matshe umbone ukuthi ligwala leso. So ngichaza ukuthi vele uzoyenza yonke into ofuna ukuthi ayenze. Kodwa inyeke iphumelele ngoba manje yena uluzile. Phela uBiden uwine ngamalengiso ngoba ushayo u-70 ofunekayo waphinda wafaka u-26 phezulu. So kubonisayo ukuthi no uwinile lobaba. So Donald Trump umela vume ilizwe likhululwe uPresident asebenze sibone ukuthi uzoyifaka yini i-Africa.
UTrump ukhangelelwe ukuthi ngempela viki kuza kuya esabeleni seGeorgia lapho kumele kwenziwe khona ukhetho lwamalunga edale le-Senate ababa nguthiki lobhanqa ukhetho olwenziwe ngolwezi. Uzabe khankasa kuleyo ndawo ikhankasela ukubandla nama-Republicans. Kulabanye abakubadlaleli abathi okwenziwa nguTrump akuhambelani lalokhu akhuluma ngakho esithi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela uqonga kwenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka isemelika ngemva kokhetho. Ele Botswana lithi limange isinqumo salo sokuvula imingcele lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya umemetheka ngamandla phakathi laphandle kwelizwe. Leli lizwe lithi lithethe wonke amanyathelo okubona ukubana izeluleko zonke ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo ziyalandelwa emngcelweni yonke evuliweyo ngolwesibili. Inthetheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehavron kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana oyi-immigration unkosikazi Anna Mokgethi uthi ilizwe lakhe lithethe isinqumo esiqondileyo ngokuvula imngcele ngolwesibili. IBotswana ibike ngenyanga edlule ukuthi izavula imingcele phakathi kwamazwe agoqela e-South Africa, Zambia kanye neZimbabwe. Lokhu kulinyathela lokuzama ukufudumeza isimo somnotho sona esithundubezwe yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kulokukhathazeka ukuthi ukuvula kwemingcele kuza ngesikhathi inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eBotswana lemazweni angumakhelwane ukugoqela iZimbabwe lisiya liqonga. Unkosikazi Mokgethi ukuthi iBotswana izaqhubeka iqinisa amanyathelo ukubona ukuthi zonke iziqondiso zokwenqabela umemetheka kwe-COVID-19 ziyalandelwa.
Let me indicate that we are very much ready and willing to facilitate movements of people and goods.
Kahle ngitshengise ukuthi silungele ukuvulwa kwemngcele ukuze kuhambe impahla kanye labantu. Izisebenzi zogatsha lwethu zaqhubeka zisebenza loba imingcele yayivaliwe. Ngakho besivele sihlale silungile.
Has always been there and has never been disturbed.
Umkhethi njalo uthi kakhulu abezimoto ezithwala uZulu bazabhekwa ngelihlo lokhozi ukuze kubone ukuthi bayalandela iziqondiso ze-COVID-19. AbeBotswana kwele Zimbabwe abafana lomzana Andreas Banda bemukele ngenjabulo ukuvulwa kwemngcele besithi bakhangelele ukuyabona ihlobo labangani ekhaya. Imngcele lokhe yavalwa ngombibhido ngesikhathi igciwani le-corona livuka ubhedani.
Ukuvulwa kwamabhoda yinto iningi eliyithakazelelayo kakhulu ngoba ukhumbule ukuthi kusukela ukuqala ngo-March abantu abakaye ekhaya, abantu abakahlanganile emoli zabo. Kodwa lanxa nje imingcele sivuliwe, osokusuka kukhathaze ukuthi umkhuhlane ngani uyanda lapha kwele-Gaborone, singazi ukuthi asisoze siwuthatheni siwusa ekhaya.
Omunye obevame uhamba phakathi kweBotswana, South Africa kanye leZimbabwe, uMnumzana Mthabisi Dube uthi abantu baphakathi kwelitshe leMbokodo ngenxa yesimo se-COVID-19.
As much as sifuna ukuyekha, ukuqonga kwama-cases e-corona kuyasethusa. Ngabe kuyenzakala, ngabe kasihambe ekhaya, kodwa at the same time sebelesikhathi bengaye ekhaya phose umnyaka wonke. So ungayikhangela indaba yakhona, it's a catch-22 situation.
Elebhotswana lithi abafuna uchapha umncele kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi bahloliwe bathola beyilagciwane le-corona, njalo singabi sidala ukwedlula amalanga amathathu. Phezu kwalokhu, abemota ezithwala uZulu kumele bazigezise ngamanzi alesepakaninginengi, njalo kungathengiswa ezidliwayo phakathi kohambo. Abaningi bamabhasi abahamba phakathi kweBotswana leZimbabwe bathi bakhangele ukusungula ihambo ekupheleni kwayonale iviki. Ngakugcwele leZimbabwe, abezempilakahle labo bathi isihambi kumele zibe lesithupha esitshengisa ukuthi umuntu uhloliwe wathola lengelagciwane le-corona, kodwa singabi sidala okudlula amalanga amabili. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomeni Mabheza uthi abadlali bakhe kumele bakhuphule izinga lokudlala lapho abazadibana khona leqembu laseMozambique eleCosta del Sol kuhlandla lesibili lomdlalo owe-preliminary round yomncintiswano we-CAF Champions League ozaqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium ngoMgqibelo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-FC Platinum linqobile iCosta del Sol nge-2-1 kuhlandlela kuqala elo mdlalo ngomgqibelo odluleyo, kodwa uMabheza uthi abadlali bakhe bebethathelwa kalula ibhola kulowo mdlalo.
Kulesikhathi lapho ebesiphongulahla khona ibhola, mhlawumbe imbangela yokuthi abadlali laba badlala kakhulu bengadlali ibhola. Ngalokho-ke kumile sibaphe ibhola belidlale, ngoba ukugijima bezogijima njalo baqinile. Singenza njalo sizalungisa sidlale ngcono emdlalweni obuyayo.
UMabheza ugade ibhasisi hamba njengoba iqembu le-FC Platinum liqale amalungiselelo okuphatheka umkhankaso we-CAF Champions League lomqeqetshi u-Henricus Peter de Jong, yena olahlekelwe umsebenzi ngoba enyela amaphepha adingakala ukuba aqeqeshe kuleli zinga. Abahlohlele iqembu le-FC Platinum eMozambique nguRalph Kaundira kanye lo-Elias Magura, njalo ukuhlohla kabili lidlala lingekho ngekhaya kulibeke esimeni esihle sokuba lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano, ngoba iqembu le-Costa del Sol kuyabe kumele linqobe ngamagoli amabili ukuze kube yilo elidlulele laphambili. Iqembu elizanqoba ngomgqibelo lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Plateau United de la Senegeria kanye le-Simba Stars yase-Tanzania kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Onompimpi abazaphatha umdlalo ngomgqibelo phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Costa del Sol ngabavela elizweni lase-Zambia abathi uKasokota Kafuli Derek okunguye oyabetshaya impembe. Emaceleni kuyabe kule-Romeo Kasengele kanye lo-Chiwo Kapengwa Sinyangwe, usithi unompembe wesine nguJani Sikazwe. Usikomishi womdlalo ngu-Inas Manuel Candido odabuka elizweni lase-Angola. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday liviki silendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqokamoyo, yena-ke osebenza ekobulawayo. Asizweni lapha ixoxalo umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
UQuincy Gqoka uthe eqala nje ukucula umdumo wakhe wengoma zokholo wasuka wazithwala. Waba nomntwana kuyinto yamnika umdlanda omkhulu okusebenza ngamandla, yena-ke udabuka komnyama obambile enkayi.
Ngazalelwa enkayi, ngafunda eCheli Primary School, ngafunda njalo eHlangabeza, ngafunda njalo eNyanda Secondary School. Ngaqalisa ukucindezela idlalade lami lokuqala, ngaqalisa ukucindezela ngo-2001, ngaliphumisa ngo-2004. Hayi, idlalade layenza kuhle sibili, la ngifaka lami ezingeni, lami ngazizwa ukuthi hayi ngumhlabeleli ngenxa kama-turn. Namhlanje uyadlala emoyeni, abantu bayithakazelela lelo dlalade.
Uya uyasebenza uMamoyo njalo uhlezi egcinezela umculo wakhe ukuze adabulise abalandeli bakhe.
Ngilamadlalade amathathu. Elokuqala ngumy turn, elesibili ngubeauty of salvation, elesithathu ngugrace upon grace. Semncane nganjalo ulalela ubaba Derek Nzimande, uTrombone Mpofu, uBrian Sibalo, yibo abantu abayenza ukuthi ngifune lami ukuthi ngicindezele owami umculo.
Kwakhe uthi wafikelwa umcabango wokucula ingoma zokholo wahle wamangazo.
Ngikholela ukuthi ngilobizo olokuthi ngitshumayele ivangeli likaNkulunkulu likaJesu nxa ngithengisa umculo wami abantu bawuthenga bawuthakazelela. Mina olwami uhlupho nje ekade nhlangana lalo uhlupho lokuswela imali lama resources onjengama musical instruments. Abantu bayawuthakazelela umculo wami but ngenxa yokuthi angila ma-videos babe bengakwazi ukuthi yimi enhlabelayo.
Umnandi umculo wakho qoqoka. Lizibani kubalandeli ungakahambi.
Ngithanda ukubonga abalaleli ngosekelo lwabo kusukela ngiqala ukugcindezela idlalade lami lokuqala. Kukhona okutsha okuzayo ngisanda ukuvela e-studio ukuyogcindezela idlalade lami lesine. Umculo wami lingawuthola kuma-social platforms, lingahamba ku-YouTube lifike lidinge uQuincy Gqokamoyo kumbe uQuincy Moyo lizawuthola umculo wami. Kunombolo ezithi 0775-817-657. Ngiyabonga.
Umculo othoba inhliziyo esucelelwa ngoQuincy Gqokamoyo obesilibazisa kuhlelo koza the Friday. Umdumo wengoma zokholo uNkulunkulu alibuse lonke njalo libe lempilaso lemnandi igama lomngwezo Jesus Banda.
Ngehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kufika abantu abathathu bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo. Ababili babo bengabakubulawayo, oyedwa engowe-Manicaland. Intatha lezindaba zikhuthazwa kubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence. Kuhlelo Woza Friday liviki besilendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqokamoyo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.